Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 17 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by elections.
Okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi ufuze kube lobani, kungafuzanga kube lobani, ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuvele njani bephathweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGukurahundi. Kubotshwe abafundi abayisithupha bekolishi leGreat Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change achaywe ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF eMatobo izolo. Bathi kuyadanisa ukuthi bahlaselwe bezikhulumela lezakhamizi ngokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo kuward 2. Abanye balimele kumangalisayo kwathi omunye wesifazana obevela thengisa impahla yakhe uhlaselwe ngabantu laba nxa ebatshele loba ebatshele ukuthi akekho kwezombusazwe. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Omunye wabalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitolo e-2D2 abantu laba bafike belolala behamba ngemota zezanu. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu elesithuli njalo usehlalela evalweni.
Sengikubonileyo kunzima ngisaba nakhathesi ngibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeni sifaka amaposta kodwa lezi doti zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqule.
Unkosikazi Gugulethu Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala lemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye sithi ngumuntu omdala sithi babashiya sengilohlupho. Bathi lohlupho lwani ngoba vele kase ngikhala khonapho. Bathi uhlupho lwani ngasebembulaleni imota yami wathi bulalelwe ngobani imota yakho ngathi ibulewe ngabantu bonabo begqoke izigqoko zezanu. Wabona nathi stupid mthengisi obengishaya wazaqesa ukungiwisa phansi uqesa ukuthi ebengigiga bethi rona. Bethi rona phansi. Sayi ngikhuluma siwe ngiyafuthela ngemzimba. Bathi angithengisi suke uhambe thina sihamba sayalinye iy'mfuno zophetha usithengisa la wagqoka into eyiyeka.
Umeli wenkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obenguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-TCC ukhetho lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sizilungisa khona indaba yokudeploya ama-election agent. Sizame ukukhulumisana labantu bezani ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu, besitshaya ngamatshe lengodo lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injuries zami limele isandla ngalimala lonyawo lapho engijhaye khona imbokodo lela lapha eceleni ngaphasi emvanjeni lapha engijhaye khona ngogodo.
Isiphathamandla seZanu PF koBulawayo umnumzana Elvis Mashaba uthi uphulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona baye campaigna ngokuthula. Akula instruction aba ipart enika ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa kumanjisa ukuthi sibona uphulu enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele. Wazi kwafika siyakwekhanya njalo futhi ku video lapha sebelanda bona besithi hayi nxa ufuna ukubuya buya. Kambe umuntu okuthiwa bamblokile yathiwa buya kumbe yena ngiyadiblock abantu.
Umeliwe wange Central umnumzana Daniel Morokele obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senalithi wangena egosini labanye watshiya le mota exotshaniswa ngabezanu PF laba njalo uthi akulakhetho oluzakhululeka eZimbabwe enxa budlwangudlwangu bebandla elibusayo.
Clear that the people, just like those in Vulilima, are very unhappy with ZANU-PF and are willing to vote for change. So ZANU-PF, realizing that it might lose, like it did last month in Vulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters.
Isikhulumi samapolisi eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amabandla lawo amabili aphanyike udaba lwabo emapholiseni eKhenzi njalo basacubula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault which we have received from both ZANU-PF and the CCC members.
Ukhetho lwawathu ematobola ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengwebandla leZANU-PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-CCC, umnumzana Libert Nyirongo weZaphu, lo Fredrick Swela weZANU-PF. Ngima neStudio 7 ngapha ematobo, igama lami Jesus Band.
Kunjalo nje ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye inhlanganiso ezikhangela ngokuqondiswa kokhetho ukuba zizokhangelisisa isimo esiseZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Linkuthazo yenziwa ngemva kodlakela olwenzakaleyo lokuchaya kwamalunga aleli bandla eMatobo South izolo lapho babe lomhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwama-by elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fatai Mayere uthi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngodlakela osolusenzakala elizweni olokusukunyezwa, ukuchaywa nokubhidlizwa kwempahla yamalungelo ebandla leli. UMayere uthi njengebandla baneqiniso ukuba ibandla leZANU-PF lizama ngazo zonke indlela ukuba ukhetho lomnyaka ozayo lungabi ngolukhululekileyo njalo ukuba amalunga e-CCC aphange alandelele ZANU-PF. Uqambe ngamabizo umnumzana Moses Langa ongumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleleni South lomunye wenkokheli yabatsha kuleli bandla koBulawayo u-Admire Maskati njengabanye abajojozele udlakela olwenzakale eMatopo. UMayere uthi kuyadanisa ukuba loba nje udlakela lolu lutshelwe amapholisa ehlulekile ukubopha abantu laba esithi kabala mafutha emota okuya babopha.
International supervision, it means calling the UN to supervise, including long-term monitoring to ensure.
Umongameli Jamisa uthi kumele kube labe-United Nations ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni ngomnyaka ozayo.
Okugcizelwe umsekeli wakhe umnumzana Gift Osalo Siziba othi kumele kube lokucubungulwa ugatsha oluzimeleyo ukuze izehlakalo zodlakela ziqedwe elizweni ukhetho luka-2023 lungakafiki.
Njenge-CCC silokuhlukunyezwa kakhulu ngendaba ke yokuhlukunyezwa kwama-members ethu ematopo ku-by election okutshengise kubani ZANU-PF isiyesaba ukudliwa ukhetho oluzayo ke ku-ward 2 ematopo. Yikho sebesebenzisa i-violence nxa babengakhangelanga ukubana sizawina ebulilima. Lokho ke kuyi-signpost yokubana lapho esiya khona ku-2023 kulobunzima mayelana le ndaba yodlame lodlakela on the part of ZANU-PF engasela ke support. Bona ke ikho sebesebenzisa ke indlela ezijeneyo bevala imigwaqo sesihambe ke NPRC leZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuhambisa incwadi zethu zokurekhoda our displeasure ngendaba ye-violence. Njalo ke siza ku-African Union labo sadiki
ingcishi kwezembusazwe umnumzana Chenisani Ntunga kwa uthi udlakela oluselizweni kumele luphunguleke esithi lulakho ukuphazamisa ukhetho luka 2023
kwami ungaba nzima ukuthi ngithi ukhetho oluyabuya ngumnyaka ozayo luyabe lukungela uchayana maso uqale ngalesi sikhathi kutsho ukuthi lapho esiya khona kunzima kumele sinanzelele lathi ukuthi izanu ubuntu bayo ayizimiselanga ukuthi igcine ingasela ingasiyo yiyo ebusayo kutsho ukuthi ikuza setshenziswa zonke indlela kungaba yikutshaya abantu ukubopha abantu ukuthi izani lokhu ihlalise esikhundleni
abebandla lezanu PF bathi izehlakalo zodlakela ezenzakala elizweni akazilandi lebandla leli besithi labo abalokwenza lalokho kumele bemangalelwe emapholiseni okhokhela abatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Monashe Mduta uthi ibandla lakhe kalikhuthaza udlakela
ukhetho luka 2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho sabalala eZimbabwe siyananzelela ukuthi ukhetho luka 2013 luka 2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni sithi i-violence kwelakithi sikhangelela ukuthi njalo sesiya ku 2023 singabi lodlame singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe thina kwebandla lezanu PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo
isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonya uthe amapholisa azakwethula umbiko ngodlakela oluselizweni obe ungakaphumi ngesikhathi sokuya emoyeni ukuqhamuka kodlakela kwezombusazwe esigabeni seMathebeleni South kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ngempelasonto osekucheza kamuzithi Thebele abasekeli be-CCC babikwa bebekade bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho izolo belamalunga ejayele ephalamende umnumzana Daniel Molokeli lomnumzana kucacaphulu baxotshaniswa ngamalunga ebandla lezanu PF ngemva kokutshaywa kwabanye bedabulela abesifazana izembatho ngimele isidu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa owethule lokhu esigodlweni sikamongameli kobulawayo uthe uhlelo lolu luzaqala kunsukwana ezilandelayo. Umnangagwa wetheswe umlandu wokuba ngomunye walabo abaphatheka ngombhuqazwe weGugurahundi. Uyakuphika lokho esithi kazange aphatheke ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 abafela ezandleni zeGugurahundi yeMathebeleland lenkabazwe yeleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Umnanga ukhona kobulawayo kuthuthe uzolontsha i-document wathi izinduna kazikhambe ziye kulungisa kodwa mbona ngazathi uma silandela inkulu kamnyaka kamnanga kusukela ngo-2020 kudala sithi wathi i-NPRC kayiye kwenza wathi izinduna kaziye kwenza kanti sesi ku-2023 kodwa kuhlala kuthiwa kuyayenziwa akulanto esiyenziwe ebambekayo kanti kuthiwa izinduna kazinjani aziye kwenza ukuthi ziqalisa ngolesi ngaki akula time frame so mbona ngazathi into leyi ngowami umnakano yokuthi ezihambi zihambe uthe efika le wambuza ngakho just program yokuthi ucreate an impression yokuthi kube into elungiswayo kungalanto elungiswayo lokudelela nje izinduna ngokungasarubizi izinduna usuzenza abantu bezane ukuthi mthokotho mthokotho umuso lento yakhe okuhlukumezayo politically eziza zona ezescapegoat mbona ngazathi kwakwenzayo
wena ubona ngazani kumele kwenziweni ngodaba lolu
okokuqala vele ofuze kwenziwe akusuye ofuze ukuthethe ukuthi kufuze kube lobana kungafuzanga kube lobani ngoba uthi yena akuzanga kube nabantu bangaphandle kwamazwe okuvele njani bephatheki yena okokuqala futhi sizibuze ukuthi
sehlakalo leso wayeyini njalo ama-victims afunana ngoba uma silungisa into leso zosizisise ukuthi kuzebe i-bottom up akuzanga kube yi-top bottom ukuthi umuntu ophezulu especially ongani izandla zakhe lazo zithinta igazi begugurawoni ebesesiba nguye othoyo ukuthi uzibane kuzebe khona uzibane akuzanga abe khona okokuqala it is the state that must resolve that that's true but at the same time i-state yisophele sabulala abantu so yikho kudala i-confusion ngatelo ukuthi i-state kasisoze sabuya sizoba yiso esithonisisa indawo icala esiye lisenzileyo yikho lapho okunoduvo khona so yikho kuqakathekile ukuthi abanye abantu kuyebuye besincedise ukuthi sidile nodaba lolo ngoba anti sikhuluma ngohulumende uhulumende ongeyabula abantu ofuze bale bavikele uhulumende nalo wabulala abantu aphonge uvuka overnight engazange waconsult ama-victims athi ukuthi hayi sibe confidence lawo ngoba kunekuvele sekukhumbule dube ukuthi ngo-20 nesikhathi kusakhe isisekelo ama-victims ayekucacela ukuthi abala confidence lani lohulumende yikho bethe wafuna an independent commission but esakuna-ata kulani ngu-Emerson ndozivuyeleyo lapho wasuke wahlanganisa izinduna wathi kuhambani bekhuluma labantu akula time frame ukuthi kuqala nini nokuthi kuphutha nini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF.
Mina ngibona ngathi khonoko osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwakuqala ukwenzakala nakudala udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezemdambo ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovula ephansi zisebenzisa itritimente ekhona eyaboshabhuku kusiya phakile kufike ekugcineni ukuthi udalolu lubambeke kuhle sezibuya zona sezilento ebambekayo evela kuZulu okuyiyo indlela ezakuthi uhulumente ubethongenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyena laba abantu abahlukumezwayo so yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqalisheni ubona izinduna kazithathe zibambe konke okuphuma ngabantu senze ukubisa le kuhulumende ayishiye nto yepolitic yawuningi zamukele phakathi awudingi futhi izamu phakathi awudingi intshwakazi phakathi awudingi ithulisi phakathi kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nemdabu wethu sezibisa ke kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kona izifiso zabantu zithini ekulungisweni khonokho.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kwakumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugurawundi la ungathini ngakhonokho.
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe nguye inhloko kahulumende yena le abantu abasekuqhakaza kuyo phela so lingabe engasondeli oseza kulungise kuyena sokungubani futhi abantu yibota ikuzikhipha yiko nje mina ukuphatha kuhle kodwa lolo ukuthi induna zibambe lomsebenzi zikhima lalokho okufunakalayo phansi bese zilisha kuhulumende umongameli osekungena khona ngikhona pha yena asiyonga kuyaphansi uyadinga ukuyena ukhulunywa labantu ukuthiwani hhayi induna yizo ezengiyakho noko sezilisha ukuthi hayi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna uhlawula ngeenkomo ezimbili yikho lokho abantu bathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu bathi hayi sifuna amaqhudi yikho lokho kodwa kuvela ngaphi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abasethiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okoBulawayo. Kubotshwe abafundi abayisithupha abekolitshi le-Great Zimbabwe University elisemashingo lapho bezama ukuhambisa incwadi yezikhalazo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo kuziphathamandla zalelo kolitshi. Omunye wababotshiweyo ngumgcinisihlalo wenhlanganiso emela amalungelo ezifundo zamakolitshi e-Zimbabwe National Students Union, ZINASU, kuleso siqinti umnumzana Courage Musachagara. Abafundi bakhala ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo ngesilinganiso samakhulu amane ekhulwini 400% amaviki amabili edluleyo. Babikwa bathe besithi bayazama ukunikeza iziphathamandla leyo ncwadi bahlangabezwa ngamapholisa ohlangothi lwe-riot ababizwa ngokuthi ngorobayi. Kwabotshwa abayisithupha bayavalelwa enkambeni yeMashwinko Central Police lapho abakade besamelele uncedo lwamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolishi iZenaso, echasisa kabanzi ngalolu daba.
Bese kule maviki amabili eGreat Zimbabwe University ikhweze school fees and ama-students abafundi sebetshengisele ukuthi abajabuli ngaleyi mali esifakiwe sifuneka esikolo. So njenge-union thina besithe lamuhla ngomvulo nxa bengalungisisanga, nxa isikolo singalungisisanga indaba yabo ye-school fees, abantwana babethe bayatshengisela. Ngakho-ke thina sathi sizabasapota ekutshengiseleni kwabo. So kutho ukuthi indaba le ifikile kwabemthetho, amapholisa asevuka egcwalisiwe e-University of Zimbabwe.
Bakhona yini ababotshiweyo ekutshengiseleni lokhu?
So ngikhuluma nje ekuseni, sibabone bekhona ekuseni but kwasekubotshwa abangu-6 phakathi kwababotshiweyo kulo campus chairperson wethu weZenaso, okutshengisela ukuthi ubotshwe besazi ukuthi ungubani, njalo hlobo wabotshwa labanye ade beseduze lapho. Sikhuluma nje basemasingo Central, but sesithumele abo i-lawyer from SHL HR ukuthi liyo bakhangela ukuthi konke ku-right yini.
Ngikubona kuzanceda kumbe kunganceda yini ukutshengisela kwenu elikwenzayo, njalo libona ukubotshwa kwabanye benu kuyikwethuselwa yini?
Lokhu ayisikho okuzasolva indaba ye-school fees, sokudula kwe-school fees, ngoba kutsho ukuthi sizaphinda futhi sidinge indlela yokuthi bagcine bezwisisa ukuthi indaba yethu ayisikho ukuthi silwa labo, indaba yethu ngokuthi sifuna i-school fees sehliswe. Ngakho ke amapholisa angaqhubeka ebopha isikolo sona singalungisi i-school fees, kuza kwenza ngathi siqhubekela sisenza amanye, sidinga amanye amacebo esingawabona ukuthi lawa yiwazenza baphendule. Ngakho ke besifisa ukuthi nabazwisisa masinyane ukuthi asili but ama-students awasenelisi ukubhadala leyo mali abathi siyibhadala.
Umnumzana Bernard Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabafundi bamakolishi iZenaso, exoxa ngocingo lwe-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukuvota kuqalisile namhlanje esigabeni seGeorgia kukhetho lwakwelemelika olwe-US midterm elections. Abantu balewe-Tunisia abakade betshengisela emgwaqweni yesigodlo salelo lizwe iTunis bacine belwisana labezomvikela kwalimala abambalwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zingene emgwaqweni zitshengisela zisola umbuso kamongameli Kais Saied abathi wahluthuna intambo zombuso ngomnyaka odluleyo. Uzulu wakoBulawayo umanyane labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-Breast Cancer Month ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusasemasinya. Kuthi abelatshwa basile kulo mkhuhlane baveza ubunzima ababhekane lezigulane ngesikhathi ziselatshwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labesifazana bakoBulawayo abasila kumvukuzane yebele bakhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela okubhadalela ezinye indleko zokwelatshwa kwalomkhuhlane ngoba ingasafinyelelwa ngabaningi. Udokotela Mildred Mkandla owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uchasisa ngokuqakatheka kokuhlolwa kusasemasinya.
Ikhasinoma yemvukuzane ngakhala zihlobo ngoba ngathi kimi umkhuhlane engangiwesaba kangaka yimi esengilawo, kodwa waphangisa kabantu bakaNkulunkulu. Kusiyaphela ilanga ngase ngiseNairobi Hospital, kusiyatsha ngolwesikungomvulo lapho kusiyachaya u-11 olwesibili ngase ngihlinziwe isihlobo zami sengilindele ukuthi ngelatshwe. Ukwesaba konke lokhuyana kwasekuphelile kwasekufike kwadlula.
Uchaze ukuba okwamenza wasila masinya yikuthola ukwelatshwa masinya.
Zihlobo zami namhlanje is 29 years sokweminyaka engu-29 ngelatshwa imvukuzane yebele. Lokho zihlobo kutshengisela ukuthi imvukuzane yevele kumvukuzane nje eziningi nxa itholakale kusesemasinyane kungenzakala ukuthi bayelaphe. Isifiso sami bakithi bobaba lobomama yikuthi kasizikhangelenini, asikhangelenini, sizibambabambe. Abantu bangathi abantu laba sebeyizikhiwa kumbe sekuyini, uzibambabambe. Ungalizwa lelo qhubu, hamba uye kodokotela uyebuza ukuthi kambe ngabe yimvukuzane kumbe kakusiyo mvukuzane.
Udokotela Thokozani Khuphe, enye yenkokheli yebandla ele-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ngomunye owasila kumvukuzane yebele.
Inhlanganiso ezinjengeThokozani Khuphe Cancer Foundation ezihamba ziguguzela abantu, zikhuthaza obaba labomama ukuthi bahambe bayehlolwa amabele ukwenzela ukuthi bengathola kulamaqhubu kumbe kulenye into abangayisisiyo, base bagijime bahambe bayehlolwa ezibhedlela kumbe kumadokotela abo ukwenzela ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyane iyelatshwa abantu bayasila. I-breast cancer kayibi kubomama kuphela, iyabala kubobaba njalo.
Uqhubeke ethi umkhuhlane wemvukuzane awukhethi bulili uma uhlasela.
Sokuqakathekile ukuthi bonke omama labobaba bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi kungatholakala kulolutho emabeleni abo, bahambe bayelatshwa phela. I-cancer ingatholakala masinyane zihlobo zami iyelapheka. Mina ngingomunye owabantu wabanjwa nge-breast cancer ngo-2011. Ngabanjwa kwi-breast cancer ngahamba ngayelatshwa, khathesi sengile minyaka engu-11. Njengoba lingizwa nje ngikhuluma ngi-right okunye okumangalisayo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo emzini wePhumula uNkosikazi Sichele Sile Mahlangu uthi ukhathazekile ngokusilela kwemithi lemitshina yokwelapha imvukuzane ezweni.
Kunzima kakhulu elizweni lethu ngoba yona imitshina yangkhona eyiyona efanele yelaphe breast cancer ayikho, njalo ekhona maybe kuyatholakala ukuthi maybe iZimbabwe yonke ingaka ibe sendaweni eyodwa. Indawo eyodwa yangkhona isandelwa ngabantu. Njengabantu abangomama siphatheka kabi ngoba kungumkhuhlane okhona, umkhuhlane osusiqedile singabomama owemvukuzane yebeleni.
Uqhubekele phambili ethi ilizwe liphakathi kokuhlela ibhajethi, ngakho kumele kube le mali ezabekwa eceleni eyokuthenga imitshina yokwelapha imvukuzane lamaphilisi izwe lonke.
But siyacela uhulumende ukuthi njengoba sisiya kubhajethi kube izinto abazikhangelayo, imitshina ezancedisa ukuthi abantu abagula ngalo mkhuhlane, kungabe kungumkhuhlane we-breast cancer, abe umkhuhlane we-cancer yesibeletho, bathole usizo. Bangathola usizo abantu baphile, kuyisicelo sethu lesi njengobukhokheli, njengabantu abakhokhela abantu.
Abasila kumvukuzane yevele lesibeletho bathi kuqakathekile ukuba isiqindi lesiqindi ezweni senelise ukutholiswa okokuhlola lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Phansi kwalo mkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambadalo ezibhedlela zakoBulawayo e-UBH lempilo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olusabalala elizweni ngemva kokutshaywa kwabebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni kusasa.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.